omunye wabancintisayo umnumzana Nkululeko Chuma obemele ibandla le-PRC eyinsiza uveze ukudana ngoba engazwisisi ukuthi abantu abahlala bekhala ngenhlupho ababhekane lazo bangaphinda bavotele iZANU-PF njani.
Ye, siyabona abantu intando yabo sebeyivezile, baveza bakhetha abawukhethileyo, bakhetha iZANU-PF ukuthi bakhokhele futhi ibakhokhela for the next 5 years. Kuyukuthi vele iZANU-PF ibilokhu ikhokhela iminyaka engu-38 edluleyo kodwa kungelatshintsho olukhona. Bese kumangalisa abantu bakithi isibinda balaso bawuvotela ibandla elilethe uncindezelo kwele Mandebeleni, ibandla elihlukuluza abantu, ibandla eligqilaza abantu, ibandla elingalethi ngqobekela phambili impilweni zabantu kuzigaba abantu abaphila kizo. Kodwa kufika ukhetho lesicabanga ukuthi mhlawumbe lukhetho abantu abazavota ngengqondo zabo bezwisisa futhi bekwazi lapho abadlule khona ubuzima ababubonile empilweni. Kodwa umuntu angena ebhokisini ayefaka uca avote, konke lokho kuyasethusa, kuyasimangaza ukuthi kathi abantu bakithi sesangenwa kuyini. Ibandla leZANU emashonaland bebengalifuni, bengalivoteli, kodwa emathekeleleni kogodlwa insiza bayivotela abantu.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu obencintisa ephumula ubabaza impumela yokhetho ngoba bekusobala ukuthi abantu bafuna inguquko hathi lokhu okugcine kuphuma.
Abantu bavotile sino baphume ngokuningi, abantu bebephuma sikuvota especially ama-youth aphuma ngokuningi, but amaningi angikhona ukusiza ukuthi bafune i-change sibavotele uThamini. Ulathi kunje kusimangalisa into umlangakwa uwine njani kumangalisa kuzobanzela abantu banalaba endaweni lapho athikhon khona uwinile, ngoba abaningi bathi abamvotelanga bona, bebevotela u-MP sibili wabo bukhansila wabo eZANU, but ku-president bebefaka uThamini. Ebantwini abaningi sibili esesikhulumelako bayatho ukuthi bona bavotele uThamini, abazange bavotele umlangakwa. Even ama-youth athi sikhulume ukuthi bona bazovotela i-bullet train call, bafuna i-change, bafuna umsebenzi. Umnangakwa bebathembisa ukuthi within 100 years abavotele umsebenzi, akuzange babe nomsebenzi. So bayamangala abantu sinje kusikhethise ukuba washokt ukuthi kade kuhambe njani, kugcineni nje kuzongena umnangakwa njani thina.
Obencintisa ezimele emguza umithi Winston Ncube uthi ukhetho luhambe kuhle loba kube lokuningi obekungaphezu kwamandla abo okumele kulungiswe yilabo abanqobileyo.
Ukhetho lohamba kuhle loba kungabe kulokunye okungaphansi kwamandla ethu esingeke sakukwanisa ukukulungisa khathesi. Esimele ukuthi ama-legislators angenileyo fanta ayesilungisela phambili for ama-electoral reform. Lo yinye imithetho ekhona eyeze-AFN kwizeke ku-constitution emele ilungiswe ukuthi nxa kuvotwa ukhetho lubanje ngendlela oluqondileyo njalo olu-more transparent, ikakhulu emguza besilama-police station engu-99. It's very impossible in 12 hours to go to 99 police stations and go see all of them, especially ezinye zisendlani ezingafinyelekiyo. And then okwesibili, phambili mina nginjalo ngingasime mphumeleleyo, I'm willing ukusebenza layena lo okhethiweyo okhethwe ngabantu ukusebenza la sithuthukise isigaba sethu semguza, ngobe sokufuna intuthuko. Intuthuko akhona ukuthi ebuyalo bani, kodwa intuthuko yethu thina sonke, ngoba owinileyo lo ongawinanga, lo sihlala emguza lo ongahlala emguza, yinto esiyifunayo ukuthi umguza uphakame.
Kanseli kobulawayo emele ibandla leZaphu umnumzana David Moti uthi izekhi kumele ilungisise inhlelo zayo ngoba abazange benze ngendlela ikakhulu emifanekisweni yabo ebingakhanyi.
Kwesinye isikhathi kwakuthatha 3 minutes to 5 minutes umuntu esebhokisini khonapha, angazi ukuthi bona bakusebenzi indini yefutha yona izekhi kumele ibe leqiniso entene lalokhuya ukuthi nina izekhi izahlala njani yona lama-particulars abantu engakwananga kuzobe kufikila ngalokuvota engakudiscovayo lokhuya kuthiwa kuthiwa umuntu uyabiselwe emuva kuthiwe ibizo lakhe li-invalid kuyingcazi leyo ngikhona kula kube sekuthiwa ikhodi yiyo ekwaziwa yibabezwe izekhi kumele ukuchazela abantu yanakana individualism yelimazileyo.
Obekumqoka kubo bonke abakhulume le Studio 7 yikuthi ukusebenza kwezekhi kumele kukhuphuke khona kuza kuba sobala ukuthi umsebenzi wabo bayawazi. Abanye abancintisileyo bathi bazahle baqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka-2023. ontanga basukume ngobuningi kulolu khetho bethi abadala kumele badedele bona babafundise khona bezazimela ekhethweni oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.